Ngathi mina asiqale ngokuthi ubandlululo is bad. Awumelanga sina njengabantu beZimbabwe sibe lo bandlululo against each other. Kodwa ngibona njengani ama-institutions ethu, lama-structures ethu, from time to time, yibo ababange problem leyo ngoba awukabi nenkulumo e-conclusive about indaba yeGukurawundi for instance. Nxa ungakhangela i-education system yethu, promote ukufundwa kwamanye ama-language. So wonke khonokho kubanga ukuthi abantu bafile njengani amanye ama-tribes are more important than abanye, which is engathi a very bad and dangerous thing.
Manje ngokubona kwakho, ukubothwa kukalowo ndoda kuzenza yini ukuthi abantu bengabandlululani, bengayenzi lokho okuthiwa yi-tribalism, ikakhulu ebulenjini lapho?
Angiboni ukuthi ubothwa kwakhe undoda kuzancedisa iproblem esilayo. Iproblem esilayo ayifuni ukuthi lama-punishments kumbe ama-penalties anjengalawo. Ngokubona kwami kumele sibe le-conversation, sibe le nkulumo sibili e-frank ukuze sihloniphe wonke ama-tribe aseZimbabwe. Udubo esilalo yikuthi kulamanye ama-tribe afila njengokuthi bona baqakatheke ukwedlula abanye and bayakwenza khonokho mihla ngemihla without any punishment, without any penalty, without any reprimand. So khathesi sesiya ku 44 years ngenyanga ezayo, siyasi-celebrate 44 years. So kumele ngibona njengani kube le nkulumo engabakhona sibele ukuthi siyangaphi, how do we also respect amanye ama-tribe.
Kodwa nxa sikhangele udaba lona lolu kubandlululana le-tribalism, lungaku ludaba olukhanya soluvuka yini?
Bona njengani udaba le-tribalism ludaba olukhona luyavuka from time to time, kodwa asiyabi le ndlela yokuthi siqede i-problem yangikhona once and for all. So uzabona ukuthi udaba lo ngikhona luyavuka, be it indaba ze-employment, be it indaba zokuthi eze-education engangikhuluma ngazo ngaphambilini. So uzabona ukuthi luyavuka udaba lolo from time to time, kodwa thina engxenye sifuna ukuthi singakhulumi ngakho.